Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho okusenhliziyweni zenu kungaba yikubingelela izihlobo labangane kumbe kungaba yini okwenzakalayo elizweni.
Salbonani njani hlalalana ngase South Africa kodwa ngibuye eCholocho. Hayi kamasuke ngilicho. Kodwa ke bengithanda ukusola ngesenzo esenzakalayo lapha kithi eZimbabwe. Abantu bokuqala ukubasola bengisola ke laba abaphezulu ama-veterans. Kuze ngibone ukuthi ukulimala kwabantu bazama ukuthi bayethusele abantu. Abantu bangakwazi ukuthi babe ne-freedom. Kuze babona ukuthi uma kungathatha ke abasha batake over from bona ama compensations lawa abaphiwayo azabe selahlekile akusekho umuntu ozobabona ozakuba recognize. So yikho bebusy cause uma sikhuluma kanje sikhuluma ngama veterans siqala ngabo o president o vice president ama major generals wonke besizobuya kwabanye ngibabanikeza amasocha namaphoyisa amandla ukuthi abalimaza abantu bazama ukuthi babayithusele. Into le abayenzayo mina ngiyibona irongo kakhulu because uma bebulalana nentsha ngubani ozobavotela kusasa. Kumbe yikho ababekulwela ukuthi bona bazohluthula bahlale nje bekuba badlayo bona because ke lokho abakutshoyo ukuthi amasocha aye kumsebenzi adizetha babe bangani labantu ukuthi bahamba besiyashana nabantu. Abazikhuluma kumbe kuthiwa kubhonjiwe emzini wakho uthiwe ngakapresident bacabangele lokho abakungcono. Umuntu usowayeka wachiyana nakho lokho so ulwane abakhuzwe laba abadala laba kanti bona ababotshwa.
Yebo lijani kustudio 7 siyakulisa ngumakhumalo lapha ngise-South Africa. Lokho kwenziwayo lapha eZimbabwe angiboni ukuthi izwi lelana ngabalisakhontrole laphana. Abantu beZimbabwe kumele bebambane bengabambane bebone ukuthi kuyabhidliswa umbuso we-ZANU PF. Uma umbuso lo ungabhidlikanga kuzaqhubeka kunje udubo lokho lusiya phambili ngoba khona manje abantu bayalamba, abantu akula nto ekhona, imigwaqo ifile yonke into ifile, into esebenzayo nje lugodo. Abantu kababuswa lugodo njengenkomo ezilimayo. Konke lokho khona kuroma kuroma noma kuthiwa abantu bengakhulumi kumamedia bazabotha inini kodwa abantu kabaphalaze uvo lwabo. Yonke le nto ezikhala Zimbabwe ayihlekisi futhi kayikho mnandi kuba kwabona kanti ilizwi leli kalilamvalila phambili liyinqwela njenganamasondo. So inqwela nalamasondo izadoniswa ngubani? So abantu kabake bezame ukutshentsha i-steps bebona ukuthi i-ZANU PF yabhidlika mpela kungene abanye abantu abangasiyibo uphumele na nje into ethi ezani ibhidlika iphele ngoba ngiqonda ukuphela kwezanu kwaba kuyikufa kweZimbabwe ngoba kwakule zaphu izaphu yaphela sakwamukela savuma le zanu makube njalo kungene omunye umuntu ongasoze bekhuluma ngayo into ezinganamsebenzi.
Ngusingene enkayi nosikosivalo salibonani balaleli. Mina ngisemakhaya lapha in a rural area. Kuleyinye i-shut down which is being ignored by both electronic and print media ukuthi there is a total shut down of schools since zavulwayo mhlaka 8. Akula bantwana abaya esikolo. Khonapha kuward 11 ngike ngabhodabhoda izolo lapha nje ngizihambela angizanga ngihlangane lo mntwana duze le any of our schools. Kwezinye izikolo kuward 11 khona vele lama-teacher wakho lokho ezavulwa izikolo abantwana abazake bafunde kule shut down of schools. Sicela ukuthi uhulumende athi address this with the agency it deserves. Ngabantwana abanjani abazakhula bengafundi? abantwana have lost a total month bengafundi emakhaya kona akula teacher ngijolo yedwa owake wafundisa kwesinye isikolo khona phaduzana kulomuntisho wakwazama ufundisa baphose bamudla amanye ama teacher. Government address this with the agency it deserves.